Indaba leyi iyabongeka ukuthi kube le settlement eKentucky but into ebuhlungu ukuthi no matter how much money eliyithola yona uBrianna Taylor umama wabantwana umntwana womunye umama lo baba so into leyi ebuhlungu ukuthi kasoza aphenduke noma bangabanika imali enjani but it's a step in the right direction ngoba siyakwazi ukuthi amapolisa for the past over 100 years bebeyenza intanda iphikiswa bebulala abantu bengabalethi ku-accountability ama-jury singakhangela vele from a long time ago babephonga uyeka amapholisa ma engabulala abantu abansundu so kwakathesi sithi hayi lay settlement is the right way to go but into emele iyenzakale is we need i-police reforms and okuthi okwakathesi ma besettla lokhu imali yakhona imele iphume from ama-police pension funds. That's what would help ukuthi bona baqakathekise impilo zabantu abamnyama lama other minorities.
Phezu kwalimali amapolisa avume ukuthi azaguqula indlela asebenza ngayo ukuze engatholakali ebulala abantu abamnyama mahlayana. Ubona kusiba lenguquko mpela yini eKentucky inani labantu ababulawa mahlayana ngamapolisa abantu abansundu lisehla
ngibona mina amapolisa aseba accountable is a way forward ngoba kathesi ama laws angkhona kumele akhangeliswe babone ukuthi banganceda ngapi ukuthi amapolisa may reckless ngoba sibona a lot of times amapolisa lawa they just kill unprovoked so kufuna babe le training entsha ngoba I think that's where we need to start bona maba ngabona umuntu owesilungu esiba violent sibona bona bethatha extra care and extra caution to make sure they de-escalate i-situation yakhona so sifuna bona amapolisa amaningi babe le training entsha and ngake ngabona omunye othiwa nguMontel Williams esithi yena ma amapolisa esiba le 3 months emsebenzini then bahlale behind the desk for 3 months ngoba umsebenzi wangu khona is a high pressure job so hayi kuyabongeka lokho ukuthi amapolisa lawo azaba accountable from now on but asifuni ukuthi kube iKentucky kuphela iAmerica yonke kumele itshintshe ama police laws le criminal justice system from the top to the bottom.